Uhulumende uthi uzaqhubeka encedisa amankampani ngemali yakwamanye amazwe evela ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank ukwenzela ukuthi enelise ukwenza impahla edingakalayo ukusetshenziswa emafekithali, ama-raw materials. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekithali uMnumzana Mangaliso Ndlovu emhlanganweni asanda ukuqhuba labosomabhizinisi, lapho agcizelele ukuthi kabasoze babanjwe ngamandla ukuthi behlise intengo yempahla lanxa kufanele bezinuke amakhwapha njengoba abanye babo beyikhuphile amahlayana. UMnumzana Ndlovu uthi kusobala ukuthi iningi kalenelisi ukuthenga impahla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, okugcizelelwe nguMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esiyibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu kubasosi ukuthi uthenge enye igrocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. Sokusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency, ukuthi ngingabonakala ngibhadala isikwelede sami nge-US kumbe ngepula kumbe ubhuru wami efuna ukuya woda e-South Africa, sokumele ngiboshwe ukuthi ngingusiphathelela. Ngizabonakala ngitshintsha imali kumbe ukubhadala omunye umuntu sokulicala, osokusiba nzima ukuthi kathi manje sisasebenzisa njani i-multi-currency yethu. Kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one tikasipuma, ngizabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sinazinye ezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona, kodwa hhayi amafuel silima ubhodabhoda edolobheni lakobulawayo sokunomehliko. Into endakade sizibona lekazisekho yiyo into esibe notshintsho eyenzakaleyo, amafuel sitholakala sibili emagalashini amaningi.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi omela iBulilima West edalele ephalamende engowebandla leZANU-PF uthi okuphuma emhlanganweni yokuhlela uluhlu lwendleko zikahulumende olwebhajethi kungaphathisa ukuthi impilo yabantu ibe ngcono ngomnyaka ozayo.
Umuntu olusukuma ubekhuluma ngokukwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali, especially singuhulumende, njalo sibe le ndlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilingiswa kuleli, ukwenzela ukuthi kutholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. Abantu bebebebambene bekhuluma kungelani lokuthi kuvela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungile ilizwe leZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumeli weMakhokhoba edalela ephalamende uMnumzana James Sithole owebandla le-MDC.
Iminyaka edlulileyo kungani kulokuyekethisa ama-ministries abengani alokukhangelela ke phansi komsebenzi lo wephalamende. Kusitsho ukuthi iphalamende umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi ama-ministries akahulumende asebenza njani, ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imali ababeyitholile beyinikiwe ukuthi bayisebenzisa ngendlela inokusemthethweni. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaminista nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wephalamende, hayi kakhe sibone ngani lapho sokuzenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Usomabhizimusi ophatheke emhlanganweni loMnumzana Mangaliso Ndlovu, uMnumzana Busisa Moyo, ubikwa igcizelele ukuthi lanxa uhulumende efuna ukuthi osomabhizimusi bakhiqize impahla ezidingakalayo ukusetshenziswa emafekithali, ama-raw materials, badinga imali yakwamanye amazwe ukuze bekwenze lokhu. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kucheva ngalolu daba.
Kumele uqale ukwenza i-research ungakafaki imali, kodwa kumele i-RBZ ihle itshela abantu ukuthi yikho esikutholileyo sizafaka imali kumafektari lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Basitshele ukuthi ungani efake imali kuprogram kumbe kutekise ayefake imali. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenza i-research eyokuthi azekwazi ukuthi ufunakala imali engakanani ukuthi amafestivali lawa avuseleke.
Osomabhizimusi bagcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kungaqedwa yikuthi benelise ukuzenzela impahla zama-raw materials elizweni, kodwa lakho kufuna uxhaso ngemali efanayo.